Amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama frontline workers okunjengamapholisa labanye njalo eprison abantu njalo abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama frontline workers yibo abazaphiwa kuqala. Kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo. Kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabodiabetes labotshukela. Uchukela labo BP iba bazalandela kuzokuthi laba bokugcina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo engiwakhulumileyo. Yikho kukhanya ngani uhulumende sibili iyabuya ijekiseni seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni, kodwa kuyahlatshwa bonabo embakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers.
Ye so ke uhulumende yona nxa ibuya iJackson uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe.
Izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe. Yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela, akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho ke ukuthi hhayi le iJackson enhle selingayisebenzisa singathathwa ke ihanjiswe ebantwini. Asukuthi yavelele airport sisiyahlaba abantu straight hayi.
So kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa? Akuthatha isikhathi eside yini idode?
Hayi, akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyikuthi i-vaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le ebuyayo kuthiwa ivele eChina. Kukhanya abanye sebahlatshwa labo khona ngale, so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza, akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe. Uhulumende usithembisa ukuthi kuyonale iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe bethestwe ukuthi hayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini? Akwenziwa njalo dokotela?
Hayi, amahofisi akhona laba abantu inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikhona ngale eHarare, eyathi ifika e-airport iqonde khona ngale. Akungibona ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sentshile ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale China. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphe imvumo yokuthi ijekiseni ihlatshwe. Uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulabantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni. Yikho lezi namba zihambile eHarare, uhulumende uyabala abantu ekwazi empilo kulabantu abangaka, e-UBH kulabantu abangaka, e-St. Luke's kulabantu abangaka. Yikho sokuyenzakala. Kodwa njengoba likwazi ukuthi eZimbabwe vele amajekiseni ahlatshwa nsuku zonke, abantwana behlatshwa amajekiseni. Yikho lokho okuhlaba amajekiseni immunization le angiyiboni into ezahlupha. Into embola sizahlatshwa sibili masinya masinya.
Ye so ke nxa umuntu efisa ukuhlatshwa kuthiwa kuzamele enzeni?
Hayi, kade sithi ngikhulumile ukuthi kuyaqala kuhlatshwe ama-health workers lama-frontline workers. Yikho yibo abazabizwa kuqala-ke behlatshwe. Ijekiseni phela kayibuyiningi, iyahlupha khona ngale lapho etholakala khona emtshini yabo ingayenzi ijekiseni iyahlupha. Yikho angeke kwenele ukuthi kutholakala ijekiseni iyahlaba abantu abangu-10 million ka-1. Akubi njalo. Kuyaqala kuhlatshwe odokotela bonanga labomongikazi lamapholisa labanye abantu ababaku-front line. Kusuka lapho sokumemezelwa njalo ukuthi hayi abalandelayo ngokhulu labogogo buyanini. Kungaphela okhulu labogogo sokuhanjwa-ke ebantwini abagula ithukela, abagula i-blood pressure, kwenziwe njalo. Bengaqeda laba abantu sokusehla lokhu kusenziwa njalo. Akuyenziwa ukuthi kuhlanganiswe laba abantu engikhulume ngabo, kuhanjwa kusehla. So kathesi uhulumende bebuza inamba ukuthi ngapha empilo labodokotela abangaki, labomongikazi abangaki. Lokhu ekwazi ukuthi engaqeda laba abantu sezayehla futhi ayephansi esesiya kubogogo labokhulu.